Ngithanda ukukhuthaza uzulu wonke ezweni laseZimbabwe ukubana siphakame ngobuningi mhla ka-23 August ngolwesithathu siyevota. Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ukubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama owemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota, singaphakami singabomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole-18 years and above ukubana aphakame ngolesithathu. Leli yilithuba esesilitholile lokubana sitshintshe ubukhokheli bendawo, sitshintshe lobukhokheli belizwe. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box mhlaka-23. Mama ungaphakami unguwe wodwa lemuli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame mhlaka-23 bethole isithupha, i-passport enga-expiranga kumbe njalo idokhumenti eqondileyo evumela ukubana akhona ukhone ukuvota ngayo, ukhona ukubana babone ukuthi nguwe uyevota. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa nxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani. Ngamanga lawo mama tshela ukhulu, tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungelo lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa, njalo ukuthi uvotele bani waziwa nguwe loNkulunkulu wakho. Susani ukwesaba lokhu indlela zokwethusela abantu. Ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba, ungelavalo, ukhethe ubukhokheli obufunayo, obendawo, obesigaba, obelizwe. Inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo, abantwana abangasebenziyo, abantwana sebephila ngama-drugs, indlala ngekhaya, izinto ezingahambi kuhle ezweni, ukuhlupheka nokuhlukumezeka, konke lokhu singakhona ubana siye kutshintsha mhlaka-23 August kubalot box. Ngikhuthaza njalo kakhulu intsha, omama abana kayikhuthaze intsha, abantu abethu abale-18 years ngeprogram lenesasiyidonsa bomama, sikhuthaza abantu abethu ukubana kabayirejista ukubana isikhathi sesifikile manje sokubana bayevota. Iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni sasilikhangelele, ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabarejistanga. Kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini, sivotele ubukhokheli besigaba, ubukhokheli be-region, ubukhokheli belizwe, ukhansila, u-MP lo-president esimfunayo. Singela kwesaba, singela kwethuselwa, sikhethe ubukhokheli obuzasisuthisa for the next coming 5 years. Ngiyabonga.